Okhomishina bezeki bebekhuluma lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lezamabandla ezokholo lapho abazise khona ukuthi ukutholakala umuntu ebhalise kaningi akukho emthethweni. Ukhomishina Qhubani Moyo uthe bazahlolisisa izizathu zokuthi umuntu abhalise kaningi ethi balakho njalo ukuhambisa abanye emapholiseni nxa izeki ingasuthiseki ngezizathu lezi.
Ukubhalisa kabili vele akuvunyelwa emthethweni. Ngalokho ngevele khona kuyabophisa. Kodwa njengecommission siya understand ukuthi njoba bekuyi first time senza iPVR process, mhlawumbe abanye abantu abaningi bengabe benze bengakwazi ukuthi lokho kulama consequences anjani. Ngalokho ke icommission izacubungula ibonisise ibone ukuthi ingathatha amanyathelo bani ukuthi idile lalabo abantu abarejiste kabili kathathu kumbe kane.
Osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo eMthonjeni Women's Trust unkosikazi Sikhathele Mathambo uthe kungakabotshiswa abantu kumele kuqale kuhlolisiswe ngoba kwezinye izikhathi abantu bayathutha lapho abahlala khona kuthi ngokusweleka kolwazi bagcine bebhalisa njalo besesabela ukuvalelwa phandle ngesizathu sokuthutha.
Ngibona ngani ukuqathekile ukuthi khona behlolisise ukuthi khona umuntu ezenza i-double registration wawuhambe njani. Ngwasizananzela kakhulu emakhaya ngenxa yokuyethuselwa kwabantu. Mhlawumbe omunye ngoba wayengasela slip, mhlawumbe sokube leyinye nje isizathu wabona kufanele ukuthi enzeni ehambe ebhalisa futhi.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi kuzavulwa indawo zokubhalisela ukuvota phakathi kweziqinti okuhlala khona abantu. U-Provincial Elections Officer wakoBulawayo umnumzana Innocent Ncube uthe iBulawayo izakuba lendawo ezingamachumi amabili lasitshiya galolunye i-29 eziqintini zonke zakoBulawayo ukuze kube seduze labantu.
I-voter registration izabe iqhubekela phambili okuthi ukuthi out of ama-wards angu-29 eyinye leyinye iwadi izaba le registration center A1. Lokhu senzela ukuthi khona sibe seduzani labantu ukwenzela ukuthi abantu ba-accesse ama voter registration centers bengagadi bengahambi umango omude. I-voter education izabuya on the ground isibuya ke lawo ama voter registration centers.
Obemele u-Provincial Elections Officer wesabelo seMathebeleland North umnumzana Joseph Moyo uthi isabelo lesi siza kuba lendawo ezingaphezulu kwekhulu.
Kuma 7 districts ethu sizabe sile 192 wards eziyizwe ezizabe zile registration, but ama inspection centers ethu yona lawo okungama registration okuzabe ku-inspector khona futhi.
Abamele izabelo ze-Midlands, iMashingo kanye leMathebeleland South bazise ukuthi baza kuba lendawo zokubhalisela ukuvota eziphakathi kwabantu ukuze ababesele bengabhalisanga benelise ukubhalisa. Indawo lezi zizavulwa kuze kube yisikhathi sokubhalisela ukuncintisa emthethwandaba. IZEC ithi izakwazisa uZulu ukuthi indawo lezo zokubhalisela ukuvota sizaqala ukusebenza nini. Ngimele iStudio 7. Ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.